sichitaura kuti Emmaus sizahamba njani sizalungisa izinto njani sifuna ukuthi hayi ilizwe lethu sifuna ukuusa ilizwe lethu okuqondileyo asifuni abantu babusa ilizwe lethu esimenyemene amasela sifuna abantu bathi hayi sifuna ukuthi i-development ifike elizwe lonke sizakhangela izinto sizalungisa i-agriculture yethu sizalungisa ama-cattle ranching programs yethu.